Inhlanganiso yezifayikhangelele ukuba insukwini ezilandelayo yethule isivumelwano esilwebelane leyinye inkampani yokucatshangelwa ukuba ngeyabomakhalekhukhwini yeNet1, yona ezafaka imali ezasetshenziswa ngamaqembu amela ilizwe emdlalweni wenguqu. Lesi sivumelwano sisagoqela wonke amaqembu amela ilizwe emdlalweni wenguqu, kucele labesilisa lakucele labesifazane. Lokhu kuza ngemva kokuba usomabhizimisi uWinkle Chivayo ekhalale ukusekela inhlanganiso yezifa ngemali ngemva kokuba abamaphephandaba beveze ukuba umqeqeshi weqembu lesizwe uKalisto Basua ubengatholi iholo lakhe okwenyanga ezimbili, loba nje na uChivayo wathembisa ukuba uzabe emholisa. Loba kunjalo, umongameli wenhlanganiso yezifa uPhilip Chiyangwa ubikwa etshayele ihlombe uChivayo ngosizo aluphe inhlanganiso yezifa kanye leqembu lama-Warriors, esithi akula muntu oseke wakwenza lokhu selokhu ilizwe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Iqembu lama-Warriors liphakathi komkhankaso wokudinga amaqembu azaphatheka kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ngomnyaka ozayo ozaqhutshelwa elizweni leGabon. Abafana beZimbabwe basalelwe yimidlalo emibili njalo bazadlala leqembu leMalawi kanye leqembu leGuinea. Impumelelo yale midlalo iyezatsho ukuba baza kuyadlala kweleGabon loba hatshi, kodwa iqembu leZimbabwe lidinga imiklomelo emithathu kuphela ukuze libe leqiniso lokuba liyedlala kumncintiswano we-AFCON. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanji.